Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowodza uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atsho omuntu wonke.
Sosimangele sibona ubani uKhuphe eme phandle ezama ukunjani ukungena. Umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. I-provincial assembly yayingenwa ngumuntu wonke.
Balokhe behlalele evalweni abukuza eDeep's Kloof eSouth Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange.
Kuthenzi kakhulu lapha eDeep's Kloof ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafuna kabiyo lapha. Asisena ndaba nokuthi ulephepha umbawula phepha uyona mbawoni. So abantu sebehlalele evalweni. Sike sezwa i-audio lapha disekhilethi usisothi yena balele beqatshile mpela bahambe bayalala egangeni besesaba khona ukuthi kuyangenwa dobha idoko kulokhu kudingwa amaphepha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Kubikwa kulabanye abamvimbeleyo ukuthi angene kodwa umnumzana Chamisa wasukuma yena ngokwakhe wamngenisa. Njalo wakhuthaza ibandla lakhe ukuthi lingabi lenzondo kodwa lamukele abanye ngoba i-CCC kulibandla elitsha. Owazakala njengesikhulumeli se-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi akusela MDCT ekhokhelwa ngukosazana Khuphe ngoba leli bandla selingene ku-CCC. Uthi akuzange kube lengxabangxoza njalo wonke umuntu wamukele unkosazana Khuphe ngazo zombili.
Umama udokotela uThokozani Khuphe namhlanje kube labanye abalandeli be-CCC eMcDonald Hall eMakhokhoba besiye kuzwa umbiko adulethwa ngupresident webandla ele-CCC u-advocate Nelson Chamisa. Okutshengisayo ukuthi udokotela uKhuphe usengomunye wabantu abasekela ibandla le-CCC. Lokhu okwe-MDCT sokwangcwatshwa emangcwatshweni njengoba likwazi ukuthi mhla ka-26 sathi abantu be-MDCT abasekela udokotela Khuphe bayevota le-CCC. Ngokunjalo namhlanje kugcwalisekile lokhu ukuthi udokotela uKhuphe abe ngomunye wabantu abasemhlanganweni we-CCC. Udokotela uKhuphe labalandeli bakhe bonke sebehambe bayagcina ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uThamisa. Kasiyakuthanda ukuza ukuthi wakuThamisa uzabusa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka lowo obuyayo.
Wamukelwe njani unkosazana Khuphe kulo mhlangano? Ungachazisa ukuthi kahle kahle akusela MDCT yini njalo unkosazana Khuphe uselilunga le-CCC?
Into eyenzakala namuhla ukuthi wonke umuntu ade umlandeli kadokotela ukhuphe singumuntu webandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba Thamisa. Kakusela bandla udokotela ukhuphe alikhokhelayo njengoba sijele abantu bakhe adimlandela ukuthi kabayesekela ubaba Thamisa laye ngokwakhe udokotela sesekela ubaba Thamisa okuveza ukuthi hayi kakusela ibandla okuthiwa yi-MDCT ekhokhelwa ngumama udokotela ukhuphe.
Lizakwazisa abantu ngokusemthethweni yini ukuthi i-MDCT ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe isiyi-CCC?
Ukuthi into eyenzakele namuhla ilo mbutho kunalo uzayo ukuthi kambe kuzayenzakalani kubandla le-MDCT yade likhokhelwa ngumama uKhuphe. Umutho ngokuthi akusela bandla okuthiwa yi-MDCT bonke abalandeli bakadokotela uKhuphe bayakwazi sebenesikhathi betshelwa kusukela ngozibandlela lonyaka ukuthi hhayi sonke sesisiyangena kubandla le-CCC. So abalandeli bakadokotela uKhuphe ade belandela udokotela uKhuphe bonke bayakwazi ukuthi sesisiya ku-CCC sesingamabandla sesizibandla linye le-CCC siyengenile ku-CCC kela ngithola kancane okuzakhulunywa khona ngebandla le-MDCT. So isenzo sanamuhla yiwo umutho omkhulu ukuthi sesingabantwana be-CCC ngaphansi kwesandla sikababa u-advocate Nelson Thamisa.
Lo umnumzana Ntando Ndlovu obesazakala njengesikhulumeli se-MDCT esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Swithin Chirowodza ukobulawayo uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atshi womuntu wonke.
Hayi, silokujabula silo mongameli wethu namhlanje lapha kontuthi ezazithunqa obezohlangana nama-citizens ezojabula nathi ukunqoba esakwenzayo kukhetho okade lukhona mhlaka-26 March 2022. Kuqinisa umhlangano ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo bezimisele ukusebenza ngoba kulo khetho oluzayo umnyaka ozayo. So umhlangano nxa kuthiwa nge-provincial assembly kumbe provincial council awusho umuntu wonke. Yebo, silamalunga amaningi emhlabeni kodwa abanye abayenelisi ukuthi benjani bephathe. So simangele sizibona ubani uKhuphe emephandle ezama ukunjani ukungena. So into esuke yenzakala ukuthi umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Into eyenzakele umhlangano thina sitshelwa as a province sitshela ukuthi i-provincial assembly. I-provincial assembly yayingenwa ngumuntu wonke.
Lingasitshela njalo ukuthi kungani abanye bemvimbele njalo uze wangena njani?
Sengitshilo phela ukuthi umhlangano kube nge-provincial assembly. Nxa nge-provincial assembly ngabantu abanjani abangama-caretaker abakhona njani ezikhundleni zokukhethela. UKhuphe kakho kulezo zikhundla. Umongameli nguye umvumele ukuthi anjani angene.
Umnumzana Ntando Ndlovu uthi yena unkosazana Khuphe uselilunga lebandla le-CCC njalo akusela MDCT. Liyavuma lokhu ukuthi lilunga leni njalo liyakwazi lokhu yini?
Nxa elilunga le-CCC kamelanga ebekhuluma nawe, kamelanga ebekhuluma lezintatheli zezindaba esithi ngizikhulumi sikaKhuphe. Nxa elilunga le-CCC umthetho uyawazi i-disorder leyo ngoba isikhulumi sakobulawayo yini njalo ngikhulumela ibulawayo. Yikho ngithile ukuthi i-caretaker province ngoba umhlangano lo ungwe-public besiyawubize le-white kumbe le-amphitheatre lapho uyabe unjani uyabuya abantu abaningi. But ukuthi siwubizele e-McDonald's besikwazi ukuthi uhlangana ama-structures kuphela. So thina asithandi ukuthi abantu bethi nxa umhlangano ubize ukuthiwa ngowama-structures bebuye besaphazamisa besenzela ukuthi banike amintatheli indaba zokubhala. Umhlangano ungabizwa as a public meeting ungathiwa ngonke umuntu yes laba abanye abantu balelungele ukuthi banjani bebekhona. Saba leyinye i-problem last week lapho okwabuya abantu kuwumhlangano we-provincial executive sabona abantu abangangeni ku-provincial executive sebekhona egedini. omnye wadobhilije waqalisa ukuxotshanisa omnye umfana othiwa ngutinashe umkhotani ethwelile okhuzeni ilitshe abesecurity bathi hayi wena ngena phakathi lapha ntinashe lwana wangena phakathi awuzange kube dani lo dlakela ade lukhona so becela ukuthi nxa umhlangano ubizwa ungaze umbiko uphume ukuthi umhlangano lo ngowama-structures makube njalo
liyabamukela yini unkosazana Khuphe labantu bayo
umama uKhuphe ufake umbiko ukuthi yena uyilunga le-Citizen Coalition for Change njalo uyi-ordinary member amboni ukuthi ukhona umuntu ophikisana nalokho
lo ngumnumzana Sweden Chiro wothi ayisikhulumelise ebandla le-CCC kobulawayo ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Martin Griffiths uthi kufanele impi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine iphele ukwenzela ukuthi abantu besizwe njalo labo abacatshileyo bekhululeke ukuzihambela. Lokhu kulandela ukukhulumisana akwenze lesiphathamandla sikahulumende we-Russia esibona ngezomvikela umnumzana Jegrey Lavrov. Uhulumende we-Cameroon uthi abafuna ukuzibusa kulelo lizwe ama-separatists ahlasele imizi edlula ithumi lambili eduzane lomngcele we-Nigeria ekuqaleni kwayonale iviki abulala abantu abayisithupha njalo abeqophe abohlobo lwembororo abathi basebenza lamasotsha. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi kwehluleka kwamapholisa ukuthi abophe amasela ezifuyo yikho kubangele ukubulawa kukamnumzana Justice Ncube owe-John West eGwanda obecatshangelwa ngumphakathi ukuthi kulesandla ekuntshontshweni kwabobabhemi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Justice Ncube ubhubhe ngolwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu abahlali bemashaya phansi kweguyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakwele Botswana ezazilitshumi lanye bemethesa icala lokutshontsha ababhemi. Izakhamizi esixoxelazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungelanyathelo elithathwayo ukuze lawa masela abotshwe ayebhike ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalengutshalimana wenhlanganiso elusana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association iGasta uthi kukaningi bebamba xhaka amasele ezifuyo kodwa eyekelwa.
From October to December, sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe. Kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwalawa masela alikho seligwetshiwe. Bonke banikezwa ibheyili bangaphandle. Igameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo eJohn Deere bafika baganyulwa kabuhlungu kakhulu. Kodwa amacala avulwa amabili. Akukho umsolo osebotshiwe okwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabe lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza akube konke lokho kasinakho. Silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili. Ngoba uma benikeza amabheyili mabengaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncubo oyisakhamuzi seMatobo uthi kuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasele ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi igcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abupha amasela bebayekele bengasi kumbe nasemakhothi pho lokhuyana kuyasilimaza kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile yiyo nale qakathekileyo ukuthi sizithathe sibathathele umthetho nje kancane nje siwufake ezandleni zethu, kungaba kabili kube kathathu bazaphakamisa amakhanda bebona ukuthi abantu bazondile. Yikho ke imbangela kakhulu umthetho osifake ezandleni zethu. Nguye uhulumente nguye okwenzayo lokho ukuthi thina size sizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemo uthi ukwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini, kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silamakhesi zabantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilihlo watshaywa wathathelwa itraka yakhe esuku khona phana, but the perpetrators have not been apprehended. So okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend isifuyo zabo, ngoba yikho lapho abaphila khona. Abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides isifuyo zabo. Into le izagcina vele ikayibunzimeni abantu bebulalana.
Umnumzana Amon Clinic ngathi ngukhansela ka-Ward 10 eGwanda uthi kukhona okunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa, kodwa amapholisa let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kutsho ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi, labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-juniors abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba sebandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi uZulu kumele atshane lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe, kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kakubi. Umnumzana Nathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphatha amandla zikarhulumente ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakwele Botswana izizalwane zakuleli. Lokho kuza ngemva kokukhalaza kwamongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasele emngceleni uyakwele Botswana leZimbabwe emnambapheli. Ngimele msakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela namba wafo embula
kukama
ngesi litshiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lichona njani zulukandaba, sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, Zimbabwe Community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamapholisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezimxotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapholisa kunye leziphathamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni le-Diepsloot.
Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni. Kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni. Ungasitshela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama community leaders ase Diepsloot ku stakeholders meeting, basithumela umyalezo lapha abathi ayibatshela iZimbabwe Community South Africa ifike kulo mhlangano. So nathi sifike lapha singabantu asibizwe community ngama community leaders bethi singama stakeholders, njengoba umphakathi wethu uhlala khona eDiepsloot. Ngikhishwa nje ngoba mangisukuma lapha ukuthi nami ngiphawule Nami ngizama ukuaddressa isimo sokuthi umfo wethu lapho Elvis Nyathi obulewe lapho eDeepsloot ekhandwa ngamatshe wazowatshiswa etshayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesa icala lokuthi uyisigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka nxa besithi bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizibika nje ukuthi ngingumuntu omele iZimbabwe Community South Africa, vele umphakathi wathi wavunama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela, amapholisa abavimba kasengikhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ibona nje uminista laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani, kanti kuhamba njani, kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thini, watsho nje ukuthi yena no umhlangano lo u-tens abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi, yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngingumzimbabweni. Uma ngivele ngikutsho nje lokho, uhle wavuka nomsindo nje phakathi imithini yangasalawulele.
Wona umumo unjani? Sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya. Kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthensi kakhulu laphana eDeepsloot ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafunakaliyo laphana, abamfuni nje. Lelo hleko labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje alisafunisenandaba nokuthi ule phepha kumba ula phepha uyona mbawoni. Nje umuntu abasamfunisi, abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyele ekhaya, angikezwa kahle kulokho. Kodwa-ke abantu bahlezi evalweni, sike sezwa i-odiye lapha disekhulethi usisothi yena balele becatshile impela, bahambe bayalala egangeni, besesaba khona ukuthi kuyangenwa do by do kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba. Libathandazele abantu bakithi. Abantu bakithi basenkingeni enkulu, sebephila okwenyamazana, behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabe ukuthi baphila kanje, babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sho ukuthi umuntu abulawe etshiswa ngepetroli, egqetshwe khonapho ekhandiwe ngamatshe, walinyazwa nonkosikazi egqetshule, wacetshulwa ngemvuko. Imbi le nto eyenzakala laphana, and sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi le sisimo esesiphila under sona asilunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa, engoyinhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ebesixoxela kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami ngoChris Nande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana secobongula udlakela oluqhamuke kwele South Africa kuze kubulawe isizalwane seZimbabwe, umnumzana Elvis Nyathi. Sixoxa lo nkosazana Gugunqube, umsekeli kamgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network.
Bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona, siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Ngiyayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumeni abamba ngayo le ndaba. Ngathi ukhuluma enye into abe sesuka enze enye into, ngoba if le nto uhulumeni ngempela ngempela ubengayivumi, engayifuni okweqiniso, uhulumeni besibeke sibone amaboyisa ephelekezela izigebengu zisiya secha ezindlini zabantu. Besinye esikubone konke lokho, ngoba angikaze ngibone okonhlanhla lathi bethi bona bayobheka okosantini kobo-Pretoria West, kobo-Mafowes bethi bayobheka izidakamizwa, angikaze ngibabone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abam zifuna umongameli akhulume obala kube inkulumo yakhe bayisekelwe izenzo zama minister akhe.
Njenge nhlanganiso kuyini selikwenzile ngalolu daba?
Thina sesinjamile sikuprocess okokuqala, sikuprocess yokuya kuma human rights commissioners ukuthi siyovula icase against uminister weHome Affairs. Ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe yizo ezinye ezenza ukuthi uDlame lusukume kakhulu, abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusibona abalenza libe ngabayanga, sibona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo nama-community leaders, siyaqhubeka singi-engajana nawo. Sikhona kuma-communities, sikhona simile ngey'nyawo lapho kwenzakala izinto zonke. Ithumile nje suka ikhona sibhekile into esizikhulumayo, asikhuluma into zokuzwa, khuluma izinto esizibona first hand information ngoba siphansi thina la ku ground. Thina njenge African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabo mama labantwana yibo abahlukumezeka okudlula wonke umuntu. Njalo uzwile lo ubhuti wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila. Sicela ukuzwa uminister yena wamaphoyisa lo mongameli welizwe beqoyisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inketha bethatha. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu abale dignity. Ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe. Ungathatha konke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi. So sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu, asizona izilwane, asizona iy'nyamazana. Sicela nisiphathe njengabantu nathi sihlalisane nini bantu bakithi, sihluphekile sizweni, siselizweni lenu. Sicela lisamukele ngezandla zonke. Amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo, babophe izigebengu. Abantu bengathaba bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo. Leso yisicelo sethu se-African diaspora njengeqembu. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Gugu Ncube, umsekeleli kaMgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network esixoxelayo ese-South Africa. Ngele ezinye zendaba ebesikhokhela. Zakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Sweden Chirowodza kobulawayo uthi bamangele bebona uNkosazana Khuphe ebuya kule umhlangano ngoba ubungo isigabatshe womuntu wonke. Balokhu behlalele evalweni abokuza e-Dips Kloof e-South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.